ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 19 kuNkwenkwezi 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje, kulo isifazana osanda kuvela kwele South Africa obhubhele eMkhoba Teachers College izolo, lapho okugcinelwa khona izizalwane zeZimbabwe ezivele phandle kwelizwe zisahlolwa umkhuhlane wecoronavirus.
Akusoze kutshintshe into eziningi kakhulu ngaphandle kokubana kuyenza kube lula nje ukuthi abantu bathwale imali, njalo ibe iziquma zangkhona zibe zilutshwane.
Imali entsha elesilinganiso se-$10 ebambeneyo izaqala ukusebenza namuhla, kodwa ingcwethi zithi aziboni iletha ubuvelo empilweni kaZulu.
Ngibona ngathi baye bayikhipha inkulumo bayibeka sobala, njengoba siye sathi nxa sisiyakhangela sabona ukuthi ngitshela kuma-Twitter basakufihle sebekubeka sobala ukuthi kuzwakale.
Bayabesanda abacebisi bakamongameli Mnangagwa abasola uhulumende wakhe phezu kodaba lokwephula amalungelo kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulo isifazana osanda kuvela kwele South Africa obhubhele eMkhoba Teachers College eGweru izolo, lapho okugcinelwa khona izizalwane zeZimbabwe eseziphenduke elizweni zisahlolwa umkhuhlane wecoronavirus zingakayi emizini yazo. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi umufi ubele minyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lanye, kodwa akavezanga igama lakhe. Akwaziwa njalo ukuthi ubulewe ngomkhuhlane wecoronavirus kumbe yini. UMangwana uthi uhulumende usaphenya loludaba. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebebanjwe umkhuhlane wecoronavirus eZimbabwe lilokhu likumachumi amane lasithupha 46, ngoba phakathi kwabedlula inkulungwane abahlolwe izolo akekho otholakale elawo. Luthi njalo abantu asebehlolwe umkhuhlane elizweni lonke jikelele sebephose bafike kunkulungwane ezingamachumi amathathu 29,227. Asebefile bona balokhu bebane, kuthi asebesindile sebelitshumi lasishiyangalombili. Abe John Hopkins University bathi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 317,000, njalo wahlasela abafika phose izigidi ezinhlanu 4.7 million. Imali entsha elesilinganiso se-$10 ebambeneyo izaqala ukusebenza namuhla, njalo amabhanga lawo azakhweza imali umuntu enelisa ukuyithatha ebhanga ngeviki isuka kumakhulu amathathu amadola $300 isiya kumadola ayinkulungwane eyodwa $1,000. I-$20 entsha yona iza kwethulwa ngeviki yakuqala ngenyanga ezayo. Lokhu kuza ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka utshabalala. Idola lakwele Melika elilodwa izolo belilingana lamadola eZimbabwe angamachumi aphezu kwamahlanu, i-1:55 kusiya ku-1:58. Sibuze ingcweti ecubungula ezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuthi ubona imali entsha le ileta umahluko na.
Akuthi soze kutshintshe into eziningi kakhulu ngaphandle kokubana kuyenza kube lula nje ukuthi abantu bathwale imali njalo ibe iziquma zangkhona zibe zilutshwane. Ngakhangela abesokusenzakala ukuthi ngendlela inflation esihambe ngayo sokusenzakala ukuthi umuntu ngisofuza athwale ipayabheke uzathwala imali eningi kodwa $10 lokhu kuze lulazisa ukuthwalwa kwemali njalo kuzoyincedisa nje ukuthi abantu besebenzise imali. Kodwa nje sithi ngokuya uhulumende waphuza kuleta lawo sithi ngamaya denomination notes njalo besikhangelela ukuthi ingapheleli ku-$20 ngendlela inflation esishaye ngayo elizwe leZimbabwe. Kwathiwa la ulethile ama-100 lama-50 kumbe le-200 kumbe 500 ngokwayo ebambeneyo. Oyo inflation yethu sisethusa njalo ama-$20 lawa kuyinto yokuthi ukhulumende uyareacta akakho proactive. Lapho wasitshela khona ukubana uzaletha imali le kwathiwa wayiletha ngaleso sikhathi kwake asithi kulokungcono kodwa ngalesi sikhathi sekuzama nje ukuthi kuvakele isikhala esingasavalekiyo ngoba inflation sihambile kodwa badaleni abathengayo labathengisayo kuzabanceda nje kodwa ukuthi kungatshintsha umumo. Hayi akulanto engikhangelela ukuthi ingabiza tshintshwa ikuya kwama-$10 lama-$20.
Ngitsho lokusilela kwemali awuboni kuphela elizweni.
Akula kuphela ukudubo lokusilela kwemali ngoba ukusilela kwemali sithi kusebenza kwe-economy khombisa ukubana kule zinto ezingahambi ngendlela khombisa ukuthi kule nto ezibhendileyo njalo kule khombisa ukuthi kule nto okufuza siqondiswe. Ukuletha le mali entsha eyamaphepha asikho ukuqondisa kulokuncedisa nje kodwa asikho okungaqeda udubo lwemali. Ungananzelela ukuthi imali le entsha eZimbabwe itshaya i-inflation kakhulu ungavuka ukhangela amarethi amalanga adlulileyo lawa ayeqila phapha okuyikho okunye okwenza ukuthi imali ingani yasilela. Sakubona kubana kunzima ikakhulu le-economy yethu sithi i-highly informalized ukubana idile le nto zama-current shortages ngoba imali yonke eningi iyabe i-outside i-banking sector. So i-policy from a banking sector ayitholi response loba indlela yabe ikhangelwe lokuthi ibe yiyo ngoba imali eningi lalapho esetshenziswa khona kungaphandle kwalumkambo loba sithi market ye-banking system. So ikakhulu nganazelela ukuthi ngazi zonke isikhathi ipolicy ijayele ukulandelela into esezenzakele khona kube kufuze kubana ipolicy kube yiyo eqondisayo ukuthi into kufuze sihambe njani. Indaba ze-monetary policy kakhulu esikhathini esiningi azila kuhlakanipha loba indlela eningi ongayenza nxa kungela kuthembana phakathi kwabantu abasebenzisa imali lamabhanga njalo kungela kukholwa phezu kwaleyo mali. So ukubana singathi le mali izaletha impumela njalo kumbe intuthuko kwe-economy siyabe siqamba amanga.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxelaye ekobulawayo. Amazwi kaShoko agcizelelwe ngenye njalo ingcweti kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Into zemali vele mthetho wazo hambelana lethemba elisemalini singathi ngesikhiwa i-confidence. Nxa kuthiwa khona kuza ukuba le mali entsha ukuthi abantu abavele be kungoba umtsika lo omnyama lo ngabantu abalutshwane ayiso abantu abane. So abantu bakhona bengabe besecabanga ukuthi engxenye kungaba le mali elutshwana esemsikeni kumbe nxa kungena imali ama-denominations amakhudlwana kuza kwenza ukuthi bathwale imali elutshwane i-cash ukwenza ukuthi babe bephumelela ukuthenga imali yangaphandle eningi. Singathi khona vele azibambeki ngoba into ezihambela le mali umthetho wazo singathi khona ngama-emotion kumbe i-lack of kumbe i-confidence kuya ngokuthi njani lokhu kuyabe kumi kanjani.
Manje kuyini esingakukhangelela imali le singabona nje isiba khona ibhodabhoda isetshenziswa ngumuntu wonke kumbe kungaba lezingxaki ezithile njengaleyani yakuqala?
Kusho ukuthi ibhanki elikhulu i-reserve bank laphana bekhupha ama-dollar ukuqalana amabhondi lama-$5 singathi ama-$5 akhanya sigcwele aphuma vele emabhenki imali yakhona ingakabi official. So ngibona ngathi mina i-financial intelligence unit baqonda ukuthi babona ukuthi ngabe ngathi bayakhiphe imali benikeza ama bank imali entsha ama series na kungathiwa khona siphumile emsikeni omnyama bazazama ukuthi badingisise ukwazi ukuthi kanti imali yakhona ivuphume kanjani kutho ukuthi abathengisa imali emsikeni ngolesithathu bayabeloke bebambe imali yabo bekhangelela ukuthi engxenye benganikwa imvumo kodwa angiboni ukuthi bazavumelela ngoba ibhanki enkulu vele ikhathisa amehlo vele semabomu bakhangele khona ukuthi ibhenki lona elizakhipha imali liyifake emsikeni yeliphi so kulokwethuka ukuthize
imali le isikhona ikusasa ke injani
ukukhithwa kwemali entsha kungela kulungisa kwempahla okuphezulu ikungela production kwenza ukuthi imali ibhodi iyiningi izinto ezilungiswa ngezilutshwane intengo yemali iza kwehla kuzawuba le inflation ngoba yazi ukuthi siyazi ukuthi khathesi i-$2 kayisathengi lutho i-$5 kayisathengi lutho i-$10 ngokwayo vele kayisathengi lutho loba bengathi belethe i-$20 isinkwa kaso ziphumelele ukuthenga elakusasa limi kabi ngoba imali isa idindwe ngesikhathi se-COVID kwakuvele ukuhlupha ukuthi ama-factory alungise izinto khathesi sokuzinzima ngoba vele i-COVID ngokwayo yenza ukuthi vele impahla zibe zilungiswane ezilungiswayo kuzakuba le inflation engazange ibonakale sesiyibuyele musiwe ku-2007 no-2008.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezenotho ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7.
Yebo 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 tsaka somuhle liyanxoswa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 PM kusiya ku-9 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labasakhulayo ngohlelo lukahulumende olwe lockdown olusanda kungezelelwa isikhathi ngomongameli Emmerson Mnangagwa. Sisagxila ikakhulu kudaba lokuthi i-lockdown ithinta njani impilo yabatsha beZimbabwe. Silusizi ukuthi alisoze liyenelise ukungena kuhlelo lolungocingo njengensokweni ngoba sisebenzela ngekhaya asikho kuma studios. Loba kunjalo zulukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke asihlanganeni lami uMike Hobe khona pa ku Studio 7 ngo-8 ntambama.
Vaya besanda abacebisi bakamongameli Emmerson Mnangagwa asebesola uhulumende wakhe mgceke phezu kodaba lokwephulwa kwamalungelo kaZulu. Umnumzana Shingi Munyeza ube ngowakuqala ophumele egcekeni kumalanga asanda kwedlula. Sithi uhulumende kaMnangagwa ukhokhelwa ngabantu abangelanembeza ababusa bekhetha abantu ngemihlobo njalo abephula amalungelo kaZulu mihla ngemihla. Uthe abantu laba bakhohlakele njalo yibo abadiliza umnotho. Izolo omunye njalo wabacebisi bakaMnangagwa umnumzana Busisa Moyo wethule umbiko enkundleni yeTwitter sithi uhulumende kumele aphenye udaba lokuthunjwa lokutshaywa kakubi kwamalunga ebandla le-MDC Alliance yamathathu. Athi unkosazana Joanna Mamombe, uSisilia Chimbiri kanye loNesayi Marova. Umoya uthe uhulumende engavumela izehlakalo zobudlova ezinje ukuzama ukuvuselela ilizwe kufana nje lokudlala ngesikhathi. Ubegcizelela umbiko wabezinkonzo abeZimbabwe Heads of Christian Denominations bona abasole njalo ukutshaywa ngamapholisa kwabesifazana bakobulawayo ababili abathi unkosazana Ntombizodwalo nokuthula Mpofu. Abanye bathi amazwi kamunyeza lakamoyo aveza sobala ukuthi bakhona abacebisi bakaMnangagwa asebedakekile ngokwenzakalayo. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Inkulumo babunkomo ezikhulunywa ngabacebisi bakamongameli ngibona ukuthi inkulumo lezi zinkulumo ezingasadingi thina ukuthi singabantu sikhiphe okunye noma noma sifake okunye. Ngibona ngathi baye bayikhipha inkulumo bayibeka sobala njengoba siyesathi inxa sisekhangela sabona ukuthi ngijola kuma Twitter basakufihle sebekubeka sobala uthi kuzwakale. Baze baya record ama video bephuma bezikhulumela njengokuba kunjalo ukuthi lokho abakubonayo kuyiko kufaneleyo njalo izifiso zabafisa ukuthi bazibone kuyukuthi iZimbabwe iyo ingakhona yiziphi. Kuba lihlazo khona kahle kahle eqinisweni ukuthi nxa ukuthi abantu abayengabacebisi sebegcina sebefika kulesi simo sokuthi izinto sigcine sezihlanjalwa sezikhishwe egcekeni kuthi ukuthi kuyachisa emsamo kuthi ukuthi lokho abakubonayo abavumelani lakho njalo kuyinto enhle ukuthi kubonakale abantu abasezingeni eliphezulu kangaka ebesenelisa ukuthi inkulumo bayibeke njengokuba injalo ngendlela abayibona ifanele ukuthi abantwana beZimbabwe kube ukuthi yikho abakubonayo njalo abantwana beZimbabwe futhi baphathwe ngayiphi indlela.
Umnankagwa ubona landela yini inkuthazo kamunyeza lomoyo elungisisa udaba lwamalungelo oluntu kumbe umbona nje ekuchaya indiva?
Engikubonayo baba unkomo ngibona ingathi inkulumo lezi kuzabe zinkulumo ezifanayo lezinye iziphatha amandla ezake zaphawula mhlawumbe ezake zakhuluma mayelana ngendlela izinto ezizwa ngakhona noma indlela izinto eziqhutshwa ngakhona. Ngibona ingathi kuzadlula nje kodwa ke mina ngibe sengisithi into enhle noma uhulumende oyabe elesifiso sokuthi abuse ilizwe ngendlela eqondileyo nguhulumende othatha indlebe yakhe ayisondeze ebantwini njengalokhu isithembiso lesi sasibonayo ensukwini zokuqala enxa ukuthi sekubunjwe uhulumende omutsha andibana sekuye kwakhitshwa umgabe kwaba lezithembiso ezazitshengisela ukuthi kuzabe nguhulumende olalela abantu kuzabe nguhulumende oyenza izinto ehlanganyela labantu ukwenzela ukuthi kube i-government yabantu i-government ezagoqela wonke umuntu azizwe engumuntu weZimbabwe azizwe engumuntu orepresented ngezinto ezenzakalayo. Kodwa ke nxa sekusenzakala ngalendlela okwenzakala ngakhona angiboni ukuthi kuzafika kulelo zinga. Ngibona ngathi nje kuzabe into abazayitshaya indiva bayidlulise kanjalo.
Umunyeza lomoyo bona ubona beqhubeka yini bengabacebisi bakamnankagwa?
Angiboni uShingimunyeza lobusisa moyo ukuthi bazaqhubeka besenza umsebenzi wabo lo abawenzayo ngoba ngendlela asebe bakudalula inkulumo mhlambe noma ngithi izinto ezenzakalayo esingazithatha mhlambe becelezi sithi ngama classified information noma sithi izinto eziconfidential bazithatha bazileta ephambili kwabantu ngendlela abazwa labo ubuhlungu ngakho na uShingimunyeza oze wabeka wathi yena ngabe kukuthi ezinye izinto senzakala kukuthi ngabantu bakhe abenziwa lezo zinto beza kuzobuhlungu kutshengisela sobala ukuthi abasela ndaba ukuthi kwenzakalani. Kodwa ke engikubonayo ukuthi abasoze besaqhubeka besaphatha lezi zikhundla zabo abaziphetheyo ngoba izinto asebezidalulile labana izinto ezihlambalaza ugovernment.
Umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo kaZulu. Kusenjalo inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance layo yethule owayo umbiko izolo isola ukuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabesifazana bakobulawayo labe MDC. Isikhulumeli salenhlanganiso umnumzana Useni Sibanda uthi umumo ungaqhubeka unje kungagcina kungasela kuthula elizweni.
Sikhathazekile kakhulu sinanzelela ukuthi ilungelo loluntu belilokhu lisephulwa ikakhulu ngesikhathi lesi abantu bekhangelela oludubo lwe-COVID-19. Ikakhulu sihlukuluze ukunanzelela ukuthi omama yibo abakhanya betshayiwe yibo abakhanya behlukulezekelile. Bezikhangelela ukuthi ngabe njengoba lindaba ikhanya isukela zombili zingani zisukela emapholiseni ukuthi lokhu kwenza ukuthi abantu bengasathembi amapholisa. Njalo kuqakathekile ukuthi amapholisa alubambe lolu daba ngendlela ezatshiya abantu belokhu bebathemba. Ngiyakholwa ukuthi singakhangela kulindaba eCountry Park sinanzelela ukuthi amapholisa adeyiwo adesethiswa becatshangelwa babanjiwe njalo kuqalisa ukuthi kusetshenzwe kuhanjiswe court. Lokhu kuyasithokozisa kodwa kumele leyo ndaba ilungiswe iyephutsha kukhanye ukuthi kusetshenziwe la le Harare kukhanya njalo nxa bekhuluma bathi bathe etwe bese mapoliseni ngakho ke sokumele ukuthi amapolice achasisele uZulu ukuthi kwahamba njani lokuthi njalo kukhanya ukuthi lindawo indaba leyi bayayilandelela njalo bayadinga abantu labo ukuthi abakwenzileyo lokho ukwenzela ukuthi sasa ungabi lomunye umuntu ozaphinda njalo ayenze into njalo ke si hlutshwa ngayo ukuthi nxa sinanzelela ukuthi loba le ndaba yokuqala e-court park yenzakala sokwenzakala esibili konke lokhu kwephula isisekelo sombuso weZimbabwe le-Afrika yonke akuvunyelwa lokhu. Thina njengamabandla sinanzelele njalo ukuthi abantu abaningi sebelokwesaba ngenxa yokuthi nxa izinto zonke lezi zenziwe kule lockdown kutsho ukuthi abantu sezaba le ngqondo yokuthi kutsho ukuthi kuyabe sokungani kusetshenziswa yona ukuhlukuluza abantu.
Amakomishini la elithi kumele angenele lilethemba lokuthi impela engangenela azaphuma leqiniso na?
Thina siyathemba ukuthi iNational Reconciliation Commission leZimbabwe Human Rights Commission balomlando ngaphansi kwesisekelo seZimbabwe ukuthi bevikele isidalwa seZimbabwe lokuthi balungise lapho okukhanya khona kungaba lokudlwangudlwangu kumbe lomsindo. Nxa sikhangela ukuthi lolu daba lungaqhubekela phambili amapholisa elokhu ehlukuluza abantu kutsho ukuthi kuthula elizweni lwethu kuyagcina kungasekho. Njalo ke ngiyakholwa ukuthi bona be-NPRC labantu beZimbabwe Human Rights Commission bathi bona nxa kwenzakala izehlakalo ezinjengalezi kumele batshelwe ukwenzela ukuthi basikhangele bazihlolisise. Ngakho thina siyathemba ukuthi bazayenza lokhu abakuthembisekileyo ngoba sibone e-Country Park i-NPRC iye yahamba sibile yakhona ngale yakhangela ukuthi uhamba njani. Ngakho sesimele ukuthi sibone ukuthi i-RRA bazasebenza njani. Njalo abantu beZimbabwe bakuthatha ukuthi njengoba lezi nhlanganiso zabekwa isisekelo sombuso welizwe zilamandla okwenza lokho umbuso welizwe othi kumele zikwenze. Ngakho ikhokonokho esikwethemba njalo ikho esikufisa ukuthi sikubone kusenzakala.
Umnumzana Useni Spanda isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Seli kubonile na okusemaphepha ndabeni namuhla. Iphepha ndaba leChronicle lithi obeyisiphathamandla sebandla leZanu PF umnumzana Absalom Sikhosana obhubhe ngempela viki uzabekwa kusasa emalibeni eNational Heroes Acre eHarare. Iphepha ndaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzagokela umhlangano weSADC Troika ozangenwa ngezinye inkokheli zeSADC eHarare namuhla zikhulumisana ngodaba lwabahlamuki besiMoslem abedlulise amalawulo asebevuke ubhova kwele Mozambique. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani basakazi baka Studio 7 lonke. Siyalibulisa lonke elikhona ngapha eAmerica lesiqhubela umsebenzi wethu omuhle. Sithini njani? Thina sibona indlala lapha nesikhona lapha hayi indlala ezabulala abantu. Abantu bayathwele nzima sibilonyaka sibona hayi noma abantu bebelandela sibili izinqumo zikahulumende zokufaka amamaski behamba kodwa indlala ithwala senzima sibili abantu. Into ethi sicela ukuthi uhulumende anazelele ukuthi abantu balamba abancedise ngoba njengoba abantu bangalamsebenzi abayenzayo ebambekayo abantu bangabulawa indlala sibili. Siyacela uhulumende angenele kakhulu kulokho ngoba lezi toro sezidura kakhulu ma unanzelela kuzabazima ngoba lenkwanku iyabuya vele izifuyo zizaphela. Cela sikuthi uhulumende akunanzelele khona ukuthi hayi into ziyadura lapha emakhaya ngendlala amasimu nabantu baphuma bezihambela vele uyabona ukuthi kuzabazima phambili la ngoba lakho ukuthi uphume futhi ubulawa umkhuhlane kuzima into zakhona zila choice konke uba phakathi laphakathi ngenza. Siyacela sithi khona uhulumende asincedele ngoba lekwelifeyi bona lapha ibuyile kithi abantu baphiwa amagogogogogogo manje igogogo lingakusangapha kula lutho olungakwani imuli ngoba imuli zifuna zithole ukudla ukuthi egqaqa igogogo lomumu lingalasithebo lingalani hayi indlala enzima sibili. Siyacela sibili ngupite St Joseph gobhite
bafakazi bethu abaku studio 7 abasibambela umsebenzi wethu ngithi njani silalele nje lapha ukukhulunywa okukhulunywayo uyazi kuyisimanga njalo kuyayangisa lokho kambe shiwa uguni into angayikhuluma yona leyo athi ushamisa wala ukungena uPoland so yikho ngokuba kwazi kwabo ukuthi uyabakhulela vele yikho sebethumela umakhuphe ukuthi zama ukudiliza ibandla likaNelson Shamisa ukuthi liphele ingxe wena ungayenza kube ngcono ngoba bona sebehlulekile manje akula mntwana owavoteli MDC kaShamisa oza kuya kumakhuphe njalo iMDC kaShamisa sithi phambili ngayo asibuyeli emuva noma bangazi bazame imizamo yiphi ZANPF isiyehlulekile zachose thina asibuyeli emuva so useyavota kwaphasithi phambili ngoShamisa kubomvu kumnyama lokho abakwenza bathona beqeda isikhathi sabo ende abalanhloni futhi la enimakhuphe uyapho ngukwayiza kunaphi esetshenziswa kabuhlungu kangaka iZANPF abantu abaningi bamzondele ngendaba zento yakhe le ngoba uShamisa wawina ama-election akhe 2.6 million yaziwa ngumuntu wonke siyakwazi so izani yabona ukuthi ha umfana omncane uyasikhulela yekela sisebenzise uThokozane laye avume futhi Thokozane ngawo ngomunye ngawo uhluphumphele phakathi kwakho khona ukuthi uhloniphe and alilanhloni lonke lezana uyakutsho yena uguni kathesi simlalele uthi hawu uShamisa waduba ngokwalo ukuthi angene kuPoland iPoland yokuthini iPoland leyo babeyilungisela uShamisa wabehlula seyikho sebezama ukuthi bathi makhuphe umkhiphe akulanto yenzayo makhuphe udlala ngesikhathi sakho inomsidla imali lo idlayo idle kuphela mahara kulanto ozaphuma layo
mina ngu-Ekhe Moyo ngithi kuseGwanda South yebo kuyaliwa mina into enzisa ubuhlungu ukuthi abanye laba sebesayidana lezano ukuhlupha abanye ubona besazi ukuthi izano yahlupha abanye abantu kanganani besazi ukuthi i-opposition yeZimbabwe ngemele ikhuphe izano embusweni kodwa namhlanje bathi nxa bangakhuthana labanye abafowabo babe sebesiya ezanwini besiyancediswa izano ukuthi bahlukuluze laba abanye sibona lamapolisa sesayidana labo sekuhlutshuluzwa laba abanye into embi kakhulu umuntu uhle abonise ukuthi ubevele ngekho ehlelweni lokukhupha izano ube sehlelweni lokuthi yena aziphilise ngoba ungaze ukuthi ucaphulane kanganani lomunye wawuvele usilwa la elilwisa izano akwenzi ukuthi wena ususibe ezandleni zezano ubususebenza lezano usuhlupha abanye abantu izano ikuncedisa khonapho
njani basakazi baka studio 7 mina igama nguNicholas Ncube ngisuka esigabeni saseBhinga ePhashu besicela manje kuzinkokheli zethu zelizwe lathi sike sidumise uNkulunkulu asikhokhelele kulomkhuhlane okhona emazweni wonke bana lathi sivunyelwe ukukhuleka ngoba kunje asivunyelwa ukuthi sikhuleke so besicela uhulumende ukuthi lathi asivumele noma ubona lawo mamaski lami ngiyabonga
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Zingene kwezivela kwamanye amazwe. Umsekeli kamongameli wakwele South Sudan umnumzana Rick Machaga kanye lonkosikazi wakhe uAngelina Teny ongumphathintambo wezomvikela kulelo lizwe sebebanjwe umkhuhlane wecoronavirus. Umkhokeli wakwele Morocco uthi uhulumende wakhe uza kwengeza uhlelo lokuvalwa kwelizwe ngensuku ezilitshumi emizameni yokwenqabela ukumemeteka kwalomkhuhlane. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus seliseedlula inkulungwane ezingamachumi ayisishiyangalolunye 91,900. Asebebanjwe ilumkhuhlane sebephezu kwe 1.5 million. Ukuziqiba ke ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulo isifazana osanda kuvela kwele South Africa obhubhele eMkhoba Teachers College izolo lapho okugcinelwa khona izizalwane zeZimbabwe ezivele phandle kwelizwe zisahlolwa umkhuhlane we-coronavirus. Imali entsha elesilinganiso se-$10 izaqala ukusebenza namuhla, kodwa incwadi zithi aziboni iletha ububelo empilweni kaZulu. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.